Bekhuluma embukisweni walonyaka eMatabeleland South Agricultural Show ovulwe ngokusemthethweni lamhlanje eGwanda, iningi labalimi bemaphandleni liveze ukuthi lihlangana lendubo ezijeneyo lapho zokumele lithengise amabele loba umumbu. Izansi yemaNdebeleni ivele ithola izulu elilutshwane, njalo abalimi bakhuthazwa ukuthi balime amabele kanye lenyawuthi. UNkosazana Royce Ngwenya osuke Homestead eMapisa uthi ulima isifumbatha kodwa akula muntu othenga leli bele.
Siyayilima kuthiwe sizayithengisa, silime sipakishe kugcwale ilokhu iholile, kodwa siyabe siyadingela besithengisela khona nokuthengisa sizesisele ukuthi na adleki kuthiwa ngawo utshwala. Even khathi seze salima lokhu sizawona lana ngomnya asiwadli, sibekile sifisa ukuthi kwenzakala ukuthi singalimi resogamulelana sizuze abokuthenga lathi sithenge esikukwanisa ukuthi sikudle.
Omunye umlimi esixoxelayo uNkosazana Agnes Ngwabi okaWard 24 eMatobo okhala ngokuthi lapho bethengisa umumbu esiphaleni seGrain Marketing Board GMB imali yabo ifakwe emabhanga, okudala ukuthi kube nzima ukuthi bayikhuphe njengoba imali silela elizweni.
Pho-ke okunye ezinye phela ezinye izinto sizifuna kuzakhamizi, sizathengisa njani ngokuswayipa kuzakhamizi? Bona bafuna izitolo zabo ezisedorobheni ngalo ukuthi ngiyeswayipa. Yiluhlupho esilalo nge-GMB ukuthi bona iyabe ifuna ukuhambisa imali ebhenki, thina siyifuna ukuthi ngaba siphe ezandleni. Le nkomo yabe ngifuna kudube ngalumakhelwane wami, ngiyehlule ukuthi ngiyaswayipha ngithini.
Abalimi bathi lalapho belima bahlangana lendubo yemhogoyi ehlasela izilimo, okudala ukuthi balahlekelwe isivuno esihle. UNkosazana Sinikiwe Ndlovu osuka eMalundi eMatobo uthi babhekane lodubo lwezibungu lonyaka.
Kathesi sihlutshwe kakhulu yisibungu lo sokuthiwa isihlavana lesekade singafi, sizama nxa amabele phuma khona phane mancane vele kuhle kudle imkhono leyana. Imithi sasiyithola but yayingasibulali.
UNkosazana Anna Dube oyegwatembe insiza onguye onqobileyo emncintiswaneni wabalimi bamabele lomumbu uxwayise abanye abalimi ngalokhu okumele bakwenze ukuze babe lesivuno esihle.
Mina ungenze nganqoba ama-crops ami, umumbu yiwobo emningi kakhulu. Abalimi bakhuthaza ukuthi khona nxa belima bengena ama-shows bathenge imihlobo emningi enhlanyelo, bengenise zonke, bengathengi umhlobo wodwa, bebuye bezongenisa imihlobo yonke yomumbu.
Kusenjalo umbukiso lo uvulwe ngokusemthethweni lamhlanje ngosaphethe isihlalo somqondisi wenkampani yesamende ePortland Pretoria Cement PPC Zimbabwe, umnumzana Mavela Spanda othe bazaqhubekela phambili bencedisana labalimi.
Thina njengekampani ebenefita ku-community le eGwanda and the surrounding area, we want to support them in areas that will enable them to grow as farmers, especially sihambelana ne-product esilayo. We can assist with cement.
Umkhokheli walombukiso umnumzana George Pengo uthi bajabulile ngendlela lombukiso ogqutshwe ngayo.
Ya, i-agricultural show yalo nyaka ka-2018 ibenhle kakhulu, ipho seyadlulisa ama-expectation ethu. Abantu babuye ngobunenge, inkomo bezikhona ezinhle kakhulu. Khuluma ngenkomo, ikhwalithi yenkomo ibinhle kakhulu. Labalimi babuye ngobuningi, babevela emaphandleni kuma-district ashiyashiyeneyo.
Umbukiso walonyaka ugqutshwe phansi kwendikimba ethi ukulima kuyinsika yentuthuko yokuzinakekela, sustainable development through agriculture. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.